Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba. Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-15 Mpandula 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa lengxenye 7531 asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni.
Besizothini phela, ma abantu bethi bona abasekho eqembini lethu. Umthetho uthi kumele sibarecall nokungelanto esingayenza. Kubuhlungu kodwa hayi siyabathembisa ukuthi indaba yekhomishini ayizukwenzeka. Siyigadile le nto ayizukwenzeka noma kanjani.
Uzulu kanye labenhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu basola ukumiswa umsebenzi kwamakhansila awe MDC Alliance yinkokheli yebandla le MDCT.
Hayi ke kuyinhlanganiso ezakha kuphela lawe oyabe reporta kuphela. Abanye laba abangazama ukungena ngaphakathi abangeke bekwanise ngoba lolu hlelo luvikelekile. Sibuyazivikela abantu ukuthi bengatholakali ukuthi ngobani mhlawumbe oreportileyo wakhuluma ngodaba olunjelunje olwenzakalayo.
Intsha yeZimbabwe yamukele ngenjabulo uhlelo lusanda kusungulwa ngabekhomishini ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC olwe whistleblower app. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa lengxenye 7531 asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni. Phakathi kwalelo nani abazinkulungwane phose eziyisithupha 5690 sebesilile kulelo gcikwane labulala abedlula amakhulu amabili 224. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebebanjwe leli gcikwane sebesedlula isigidi esisodwa 1.3 million. Labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu 32,795. Abekwalitsheni le-Johns Hopkins University yakwele Melika bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi phose amathathu 29.3 million abafunyenwe bele coronavirus. Yabulala phose abantu abayisigidi esisodwa 929,444. Ibandla le-MDCT selixotshise amakhansila edolobho lakobulawayo ayithoba minembili abalisa umsekeli kameya umnumzana Dinashe Gambarami. Izolo ngemva kokuxotsha amakhansila edolobho leHarare, ibandla le-MDCT lixotshise njalo umeya wedolobho leGwanda umnumzana Jason Majale, lamakhansila edolobho leBeitbridge kunye leMarondera. Uzulu kanye labenhlanganiso zokulondolozwa kwelungelo loluntu bayakusola ukumiswa umsebenzi kwamakhansila amadolobho la besithi kuzaphazamisa ukusebenza kuhle kukamanisipala kanye lokumelwa kukazulu kwezombusazwe ngesikhathi sinye. Abezanu PF sebevele sebekhankasela ukuba kubunjwe ikhomishini ezaqhuba umsebenzi wekhansili yeHarare kulungiselelwa ukhetho. UMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuza ngesikhathi umphathintambo wezabelo emise amakhansila alitshumi lambili 12 aweHarare kulandela isicelo sabe-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kuphe. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavelas Khumalo uthi leli nyathelo alibajabulisi ngitsho lakancane ngoba kungelani lendingeko zikaZulu kuyikulwisana kwenkokheli emabandleni ezombusazwe kubangwa izikhundla lamathuba.
Lokhu thina siyadana lakho kakhulu noma sasi fisa ukuthi angcenye abakhokheli bethu bangalwela ukuthi impila kahle yethu ihambe kuhle kodwa kathe sibona ukuthi konke lokhu okulwela ngabakhokheli bethu akulani ngenhlala kahle kaZulu akubisi manzi empompini zethu akubisi ukuthwalwa kwengcekeza akubiswi ukulungiswa kwesuwa njalo akula ncedo okulayo kumpila kahle kaZulu
osekusenzakala eHarare uKhumalo uthi yinto edanisayo kakhulu ngoba sokubuyisela muva imisebenzi yaleli dolobho
kungcono laba abalwisanayo bahlale phansi bazwisisane bame konke lokhu okokumisa abantu abakhethwa nguZulu ukuze bamelelele uZulu noma kathesi sibona ukuthi lokho abayala bekuyenza kungacina sokusenza ukuthi kwamanye ama-local authorities kugcine sokulamakhomisheni yikho hayi thina lokho asikuthakazeleli sifuna ukuthi abantu bamelelwe ngalabo abantu ababakhethayo ayikhona laba amakhomisheni abazayenzwa okokufakwa nguhulumende
enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana bekezela Maduma Fuzwayo laye ugcizelela kulumbono ethi akusisindawo njengamaZimbabwe
asokuhlonipha izifiso zabantu ukuthi ngenxa yokwehlukana kwamabandla ngengxabana zezepolitiki izifiso zabantu zikaZulu sezilahlwa ngendlela enje lokho kuzasibisela emuva kakhulu ngoba amakhansi licishe wonke azaqala phansi kutsha ende siphakathi kwesikhathi eside before ama-elections sasehafini bephume sivele sikwazi ukuthi sokuqaliswa kutsha ngoba sokungani yikudlala kunganasiyazi into esiyenzayo nxa kusehlula silikabarizayini bonke baphume kumbe ikhansi lifake amakhomishini kumbe kwenziwa ama-by-election kuvele kuqaliswe kutsha ngoba indlela okuhamba ngayo akusancedi lokhu akukhanya ukuthi kuya ngaphi izakhamizi ziphatheka kuba sisakwazi ukuthi next sikhuluma lobani ngama-grievances ethu njengezakhamizi ayilungiswe indaba leyi once and for all ngcono i-MDC Alliance yonke ivele iphume ephalamente lekhansi lika-1
umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa umnumzana Felix Galela Mafa uchaze labo abaxotshiweyo njengamaqhawe sibili ngoba bengazange bavume ukuthengwa ukuba bahlamukele ibandla
kungaba ngcono liqotshwe kuzatshengisa ukuthi linalime ngabantu laba abazasala kuzatshengisa futhi ukuthi engxenye babhoda ngale bayakhuluma lomonzura ebusuku njengonigodimas phumanini kuhle sifuna i-transparency abantu abakhethwa yi-MDC Alliance kusemthethweni lingatshelwa ngama-judges a-compromised sahamba saya ku-nomination court i-nomination court ifanana le-high court yalungisa konke yathi MDC yiphathi esemthethweni
kodwa isikhulumeli se-MDCT umnumzana Khalipani Pugeni uthi uyabuzwisisa ubuhlungu uZulu alabo kuleli nyathelo labo kodwa kumele uZulu azwisise ukuthi lakibo libuhlungu kodwa phela umthetho kumele ulandelwe
yeah indaba yama recalls ngempela ibuhlungu lakithi kubuhlungu kodwa besizothini phela ma abantu bethi bona abasekho eqembini lethu umthetho uthi kumele siba recall bekungelanto besingayenza kubuhlungu kodwa hayi siyabathembisa ukuthi indaba yecommission ayizukwenzeka siyigadile le nto ayizukwenzeka noma kanjani
kusenjalo abe People's Democratic Party Zimbabwe PDP labo bathi sebemise umsebenzi amakansila akubomasipala abehlukeneyo elizweni ogoqela osanda kukhethwa ukuba ngumeya weHarare umnumzana Jacob Mafume isikhulumeli ebandleni leli umnumzana Ngqobizitha Khumalo uchasisa kabanzi ngaleli nyathelo lebandla lakhe
kuliqiniso simise umsebenzi amalunga ePDP abengamakhanselers kumaward athize weleZimbabwe lokulandela umhlangano esiwenze eGweru ngomgqibelo mhla ka-12 September 2020 lapho esivumelane khona ukuthi amalunga la kumele amiswe umsebenzi ngoba kasalandeli izinqumo somhlangano we-PDP. Okunengikuzalandela ngalesi sikhathi yikho lokho engile mvumo yokukhuluma, okunengikuzabuya ngesikhathi esilandelayo, kodwa ngifuna ukuchasisela kakhulu ukuthi lokhu kwenziwe ngemva komhlangano kube le resolution ye-National Council eGweru evumelane khonokho. Ngiyabonga.
Abezanu PF bona sebehle baqinisa umkhankaso wabo ukuthi kudingwe iqula lamakomishina azaqhuba umsebenzi emadolobheni lapho owakhethwa khona amakansila awe MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ngoba esithi asehlulekile uqhuba umsebenzi. Lokhe liqansa inani lamakansila asemisiwe umsebenzi emadolobheni ambalwa agoqela eMarondera, Victoria Falls, Gwanda, Harare lamanye. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Idale labaphathi ntambo ele cabinet selivumelane ukuthi uhulumende ethule isinqumo sokuvumela ukuhamba kwamabhasi athwala abantu phakathi kwamadolobho okuthiwa yi-intercity ngesilungu. Lokhu kwenzelwa ukuphathisa ukuhamba kwezifundi ezilungiselela ukubhala imihloliso kwamanje ababalisi abazoqondisa leyo mihloliso izethekeleli kanye lozulu jikelele obesethwele nzima imigoqo le. Abantu bebengasavunyelwa ukuhamba-hamba phakathi kwamadolobho phansi kweziqondiso zikahulumende zokumelana lokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Abanini bamabhasi ahamba phakathi kwamadolobho sebelaywe ukuba nxa befuna ukuphindela emsebenzini kuzamele baqale babhalise kugatsha lubona ngezokuthwalwa kwabantu lempahla ukuze bahlolwe ukuthi bayelandela na iziqondiso zokuhlanzeka lokuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ezabekwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba i-World Health Organization i-WHO.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930, 6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Intsha iyamukele ngenjabulo uhlelo lusanda sungulwa ngabe commission ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission iZAC olo whistleblower app. Okuyindlela uZulu angathumela ngayo imbiko yezehlakalo zenkohlakalo ezenzakala endaweni ezijiyeneyo zelizwe engaziwa. Ingcwethi kwezokusetshenziswa kwemitshina yalezi nsuku umnumzana Michael Ncube utshele uMike Hobe weStudio 7 okwenziwa ngabeZAC linyathelo elincomekayo elilakho ukuphathisa abafisa ukumangala izehlakalo zenkohlakalo bengela kwesabela ukuhlukunyezwa.
Ya, lolu lihlupho olukhona sibili osoluhluphile isikhathi eside. Ayikhona kuphela lapha elizweni lakithi but kodwa ezindaweni eziningi ezehlukeneyo. So uhlelo lolu lulungile ngendlela yokuthi luyancedisa abantu ukuthi bakwanise ukuphumela phandle bakhulume ngezindaba ezenzakalayo eziyinkohlakalo ezenzakalayo endaweni ezijejeneyo ezibulalayo kumbe ilizwe kumbe ama-companies kumbe amabhizinisi amaningi akhona ngaphandle. So kuyancedisa nje izinto eziningi ezindalo.
Siyezwa abantu abaningi bekhala ngale ndaba ye-data njengoba kuzabe kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku. Ubona ngani abantu abaningi bazasebenzisa le ndlela na ukureporta inkohlakalo elizweni?
Yeah, khona silohlupho ngakhona apha nje ukuthi i-data into ehluphayo, into edulayo okwalesi sikhathi elizweni ngakithi ngoba ihlala ikhwela njalo nje imihla namalanga. So kuyinto nje ehluphayo. Kodwa ke okukhona khathesi ukuthi kulezi ndawo ezijejeneyo edolobheni lapha ukuthi abantu bakwanisa ukuhamba bekwanisa ukuthi bengene ku internet be sende ama messages abo besebenzise internet for free without paying anything bengabhadalanga lutho
labo basemaphandleni ke
ya khona apha uhlupho yilolona lokuthi emaphandleni azikho izindawo ezinjalo so yiluhlupho lukhona ngoba indawo ezinjalo zitholakala kuphela emadolobheni la kwamanye nje ama izindawo ezincane incane not kuyo yonke indawo
ngifisa ukuhlolisisa i-app le kancane sizwe u-chairperson we-ZAC umamu Lois Matandamoyo eziqhenya ngempela esithi hayi i-app le wonke umuntu uzathola ithuba lokuyisebenzisa a-report inkohlakalo esingathi ngesikhiwa anonymously ubona ngani ukusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku ukuzasiza na kulolu dubo nxa sesikhangela lolu dubo ukuthi abantu abaningi bakhanya ngathi bayasaba uku-report inkohlakalo ngenxa yokuthi kulezinto eziningi ezenzakalayo for ukuthi abantu aba-report inkohlakalo elizweni
khona lolu hlelo sibili luyasiza ngakhona lokhu ukuthi luyanceda kakhulu khonapha ekuthini abantu bekwanisa ukuphumela phandle bekhulume zonke mhlawumbe unkohlakalo ekhona ngaphandle lapha so ekukhulumeni khona phana mabe phumela phandle bekhuluma inkohlakalo yonke yenzakalayo ba protected abantu bavikelekile ngokuba platform le ekhona iyavikela ngendlela yokuthi ile tunnel yokuthi abantu akula umunye umuntu ongangenela enkulumeni kumbe ezintweni abantu ababezikhulumile beziveza ukuthi ziyinkohlakalo so kuyabe kuphela kuziwa umuntu oyabe ethunyelwe leyo message kuphela
so kahle kahle ukuthi uZulu kumele athembe ngempela ukuthi angasebenzisa le ndlela it's just okuphumayo it's between wena njalo abenhlanganiso yezakhe
Yeah, ayike kuyinhlanganiso yezakha kuphela lawe oyabe reporter kuphela abanye laba abangazama ukungena ngaphakathi abangeke bekwanise ngoba lolu hlelo luvikelekile sibe uyavikela abantu ukuthi bengatholakala ukuthi ngubani mhlawumbe o-reportileyo wakhuluma ngodabulo nje lunje lwenzakalayo so bayivikelekile abantu bengakhululeka beyisebenzise i-platform leyo
Umnumzana Michael Ncube ingcwethe ecubungela ezokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku. Ubexoxa lo Mike Hobe weStudio 7 ecingweni ekobulawayo.
Yebo 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 mthwakazi omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection lapho isixoxa ngomkhuhlane we-COVID-19 osuthethe imphefumulo yabantu abedlula amakhulu amabili 224 eZimbabwe sizohlaziya njalo uhlelo lwenhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission olwe whistleblower app lwendlela uZulu angathumela ngayo imibiko yezehlakalo zenkohlakalo ezenzakala endaweni ezijeneyo zelizwe libona ngani uhlelo lolu siza na ekuqedeni inkohlakalo Zulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama
kesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane
Uhulumende weMelika uthi uzanika umvuzo wamadola angamakhulu azinkulungwane $100,000 Ozabancedisa kudaba lokudinga ukuthi owadubula amapholisa amabili ayihleze emoteni yawo ngesonto edolobheni leLos Angeles ngubani. Iqula elivela eNigeria lifikile eAccra eGhana ukuyalawula inkulumo eziphakathi kwenhlanganiso ye-ECOWAS lebutho eselibusa kwelemali kusukela phakathi kwenyanga edluleyo lize lithathe Umbuso bowaye ngumongameli.
Abohlangothi lweZimbabwe National Family Planning Council basungule umkhankaso wokuhambela abantu emizini yabo kobulawayo befundiswa ngendlela zokuhlela kuhle imuli kanye lokuzivikela emikhuhlaneni yengulamakhwa. Uhlelo lolu luqondiswe ikakhulu kwabasakhulayo abaleminyaka ephakathi kwelithumi kusiya kwengamathumi amabili. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lumkhankaso weZimbabwe National Family Planning Council abaquqhuba besebenzelana labenhlanganiso yePlan International ujonge ukukhuthaza abasakhulayo ukuba basebenzise indlela eziqondileyo ezokuzivikela emikhuhlaneni yengulamakhwa. Njalo lwenziwa ngaphandle kwembadalo. Umnumzana Mission Kwafa isikhulumeli seZimbabwe National Family Planning Council uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu abaluqhubayo ngale iviki lokuthi kungani bekhethe ukusebenza labaleminyaka ephansi kwengamachumi amabili lane i-24. Egcizelela umnumzana Kwafa uthe isikhathi esiningi udaba lwemacansi nalukhulunywa ngalo emakhaya luyazila kukanti lokhu akumisi abasakhulayo ukuya lapho.
Uhlelo luqondane kakhulu labasakhulayo abeminyaka 10 kusiya ku 24. Sikhangelane labantwana laba njalo uzathola ukubana balenhlupho eziningi ezikhangelane lemikhuhlane emacansini, ukuzithwala bengalungiselanga, begcine bekhipha izisu zokusiba ngezinye inhlupho njalo eziphazamisa ihealth yabo. So kayisiyo family planning yodwa, nasi yafundisa abantwana 10 to 15 years ngama life skills, ngokukhula babezazi ukuthi bangobani, benze izinqumo ezicakathekileyo empilweni. Siqakathekisa kakhulu indaba yemfundo ukubana kabafunde ukuze babe lempilo engcono, babe kwazi njalo ukuzimela empilweni.
Umnumzana Ephraim Ndlovu oyisakhamuzi semagwegwe uthi wenelisile ukuba ahlole igciwane le-HIV endawone lonkosikazi wakhe.
Bengihlala ngestresi sokuthi engxenye sengaba lo mkhuhlane, but hayi namhlanje sisentestiwe, so hayi sengikhululeke kakhulu ngoba lo mama endayivelibetshene sithi engxenye vele uyagula. So namhlanje asentestile la ekhona, so ngiyathaba kakhulu.
Unkosazana Bebe ukhuluma ngakufundileyo kumkhankaso wabe-National Family Planning Council.
Namfunde ngokuzivikelela lokuthesto. Tha umuntu kwamele ehlale ekwazi istatus sakhe. Tha ukuhlala ukwazi istatus sakho lakho kulungile. Nangikha indaba zemacansini bayamfundisa. Babesifundisa ukuthi tha khona umuntu kwamele azivikele. Futhi kwamele isikhathi amelele isikhathi sakhe.
Uhlelo lwabeZimbabwe National Family Planning Council oluqale ngomvulo mhla ka 14 Mpandula lugqitshwa ngeviki ezayo. AbeZNFPC bathi kusasa bazabe besemzini weCowdrey Park eMpompini, ngolwesine bazabe beseCowdrey Park njalo eTerminus, kuthi ngolwesihlanu bazabe beseMpophoma koBhango, kuthi ngeviki ezayo ngomvulo bazabe beseMinyela Grounds, ngolwesibili begqiba uhlelo besemaphandleni eSt Peters kanye leKami. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwengezelelwa kwamahola okuvulwa kwezitolo lamabhizimusi kwamukelwe ngabanye abathi kuzaphathisa ukuvuselela umnotho, kodwa abanye besithi kuzengezelela amathuba okumemethekisa igcikwane le-coronavirus. Uhulumende wazise ngomvulo ukuthi amabhizimusi asezavulwa ekuseni ngo-6:30 aze avalwe ntambama ngo-6:30. Phansi kwemigoqo yokuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus, amabhizimusi abevulwa ngo-8 ekuseni avalwe ngo-4:30 ntambama. Ingcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi inyathelo lihle kakhulu, kodwa umumo kawuvumeli lokhu.
Uhulumende we-ZANU-PF ngohulumende othande ukuthembisa amanga, umthuli Ncube wayethembisa amabhizinisi ukuthi bazanikezwa izimali zokunceda ukuze baphathe kahle ibhizinisi ngesikhathi se-COVID. Kodwa vele imali yakhona kayizange ibuye, ngoba vele siyazi ukuthi imali yakhona akula. Ye, umbuze ukuthi baphila njani. Hatshi, amabhizinisi la ngovuke uzenzele. Abanye ngabathenga imali emsikeni omnyama, abanye impahla zivela eGoli labomalayija. Ngilethemba lokuthi iziphala zemali amabhenki lawo azanceda lapha lalaphaya. Kodwa nje abangela izimali zangaphandle ama-free funds, hayi, ngibona ngathi mina bazabhuluba, bathwele nzima. Kodwa uhulumende hatshi kabanikanga imali obathembisa amanga.
Usomabhizimusi njalo elilunga lebandla le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi uhulumende uthethe inyathelo elihle kakhulu.
Kakhulu sibele umnotho welizwe uvele usukuma ngenxa yokusebenza. Nxa abantu besebenza izinto lazo ziyathuthuka. Ngakho-ke uhulumende into ayenzileyo ubona angezelela amahola okusebenzayo orangi lekuhle noma nje sokwazi ukuba kule ndaba le COVID-19 esezibana sisicile singena phansi kwembheda sichatha kodwa uhulumende laye ubonele ukuthi hayi mana abeleke vula mbijana mbijana sinethemba bana very soon sizafika kupoint engayi uzavula zamtshoso sibili ukuthi sibonde hayi into leyo sesiphila layo sesihamba layo sesikwazi ukuba ngesikhathi zonke umuntu kumele uhlale ugeza izandla ngesikhathi zonke kumele ube nemask ngesikhathi zonke kumele usanitize izandla zakho sihambe sisiya phambili ngoba ukuma sisima akushoze ukuthi sisendawo so uhulumende nithi nguhulumende wabantu okhangelayo ebhalansa phela between umkhuhlane okhona we-COVID-19 abhalansi njalo lo mkonomi ubana kona kungama futhi abantu bangagcina sebesidla luklubu ungaseseluhapa so-ke uhulumende wenza njalo okhangelayo ebhalansi zangohulumende omuhle kakhulu siyakubongela kona kubani ubana bakubonele kufanele ubana angezelele amahola from 8 AM bathi 6:30 AM from 4:30 ntambama bathi 6:30 ntambama so let's hope that now we're going to go there. 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 We're
Omunye njalo osomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi ukwengezelelwa kwamahola omsebenzi akusoze kuphathise umnotho osubhacalele ngomkhaba.
Akusoze kuphathise kangaka ngoba ezinye izindawo zamabhizinesi kazikavulwa. Sikhangele ukuthi wonke ama-government departments anjengama-passport office akukavulwa. Izimura kayikavulwa, i-VID yokuthestwa khona izimoto labantu kakukavulwa. Kungaze kungezelelwa ama-hours lawa ezilongo lezi zindawo zingavulwanga akuphathisi ngoba sikhangele labo e-transport abama-bus, private buses, lama-combis abakavunyelwa ukuvula. So kungezelelwa kwama-hours nxa abantu abaningi kumbe ama-business amaningi angakavuli kakuphathisi lutho.
Kwamanye amazwe afana lele Melika, ukwengezelelwa kwamahola okuvulwa kubonakala njengendlela yokwehlisa ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngoba kusehlisa ukuminyana kwabantu ezitolo njengoba belakho ukuhamba ngasiphi isikhathi lapho okuyabe kulabantu abalutshwana abathengayo kumbe ukwenza ibhizimusi. Singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. UZulu kanye labenhlanganiso zokulondolozwa kwelungelo loluntu basola ukumiswa umsebenzi kwamakansila awe MDC Alliance ngabebandla le MDCT. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngo-8:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.